abantu sibabona lapha ku social media beqoqa screenshot leyo message baba baza nje ukuthawu isigigaba mpela kanti sekutheni uzahlaselwa kodwa ngabananzelela nje kuyingqoqo nje asibaboni bethithizele kumbe sibezwe sebengathi bangabantu abayithukileyo bangabantu nje abamangeleyo ukuthi kanti kunento enjalo vele ekukhulunywa ngayo
akula yini abaxwayisayo ukuthi mhlawumbe kungaba liphutha ukuthi abantu bakutshaye indiva lokho
khona kungaba liphutha ukuthi abantu bakutshaye indiva kunesixwayiso pepa ukuthi njalo kodwa-ke mhlawumbe ngabe abantu bakuzwa ngohlangothi lwase-South Africa kwezokuphepha maybe bebengakuthatha ngalokhu kutatazela ukuthi sebekuzwa kuvelela ngapha ma ubalalelisisa bexoxa nje abantu bakubona sangxoxo nje imessage nje sekuyitawu kodwa banakho khona ukuthi nansi simangalezwa kuthiwa kungahlaselwa lapha esantini kodwa-ke ma ususithi uyadingisisa akula mcimbi ngengadingisisa ukuhlala imcimbi bani vele around isantini eyazakalayo hhayi akuzange kwaba nabantu abakhuluma ngemicimbi engathi 10 kodwa phela imicimbi iningi nezindawo ezigcwala abantu lapha kubosantini and areas ziningi lasejobek but akula muntu okhanyayo thithi abanye baze bakwenza ihlaya mpela ku-social media bathi hhayi kusho ukuthi uma kuthiwa kusesantini wena kukhululeka hambe esantini futhi ziyakhipha bakutshaya indiva nje yebo khona kumele ngabe bakuthatha serious but okunye singakuphinda ukucabanga ukuthi ngabe kuvelela kuyisixwayiso esivela ku-South African Security Services mhlawumbe ngabe abantu bakuthethe ngokwethuka maybe ngenxa yokuthi kule gama elithi America bakuthathela khatshana asazi-ke lapho ukuthi kungani abantu bengathi abadidibalanga nje kodwa-ke hhayi yiyo-ke indlela abantu abaresponda ngayo kodwa sibezwa beku-social media esivame ukubakhontaktha nje sibuzabuza lapha emaphoyiseni bathi hayi into lezi ezinjalo zihlala zikhona ezama-security threat obviously security services South Africa would have it under control uma betho bona
iSantini Mkhwanazi indawo le esingathi ilama western interests kakhulu amabhanga ama-restaurant indawo ezigcwala abelungu abavela phandle kwelizwe abantu abamnyama labo bagcwele yini kuleyo ndawo bayatholakala benyakazela lasemamolwini lapha
hayi kudivadibene esantini yebo phela vele abavela kwezinye indawo ikakhulu ngaphandle kwelizwe ngezindawo ezikhethekileyo mpela ukuthi uma umuntu esuka lapha khona enye indawo ezivalwayo uma usejohannesburg isantini kodwa babaningi abantu abamnyama futhi nezisebenzi nje imajority yazo ngabantu abamnyama okutho khona ukuthi ma umuntu engakwenza ahlasele mpela esantini uyabe sesilwa nezisebenzi uyabe sesilwa lo mphakathi wase-South Africa uyabe silwa nabo abantu abamnyama.